Taba ku VOA Ndebele.
Le bukanjani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2019 ngothungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Tina, we are very happy about this Nkomo esiyibekiweyo because we just feel ukuthi we never deserve to be in public office.
Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le-High Court esokususa umnumzana Tinashe Gambarami esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakoBulawayo.
Nxa kusenzakala izinto ezifana lezi nalezo okungaphathwa kahle kwabantu yiko kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunganga.
Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze usolwe ngukhulumende awusoze ukutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le-High Court esokususa obe ngumsekeli kameya wakoBulawayo esikhundleni umnumzana Tinashe Gambarami lisithi wayevele engamelanga ancintise kukhetho lwamakhansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha njalo wagwetshwa. Umahluli we-High Court umnumzana Thompson Mabikwa wethule isinqumo lesi izolo kudaba olwafikiswa emthethwandaba inhlanganiso le. Isinqumo lesi sitsho ukuthi uGambarami akasengukhansila njalo usesusiwe esikhundleni sokusekela usodolobho. Umthetho wamadolobho uyakwala ukuthi umuntu owake wagwetshwa abe ngukhansila. UGambarami uke waba segudwini ngenyanga edluleyo ngemva kokuxotsha umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMthwakazi Restoration Movement umnumzana Donald Magugu.
Umuntu ongathatha i-public office ele-history enjengeBulawayo is somebody who originally understands the historical background yakoBulawayo, the cultural background yakoBulawayo. Two, umuntu ongela criminal records as we put it emthethwandaba ukuthi hayi kukhanya ngani kwaba la mabata MPC la ngoba undoda kukhanya wake wagwetshwa egwetshelwa icala lokutshontsha.
Laphana lithi kufanele kube ngumuntu ozwisisa amasiko endawo. Ngezinye indlela lithini ngoyabe mhlawumbe ezalelwe khonapho edolobheni lakoBulawayo lanxa izangelo zakhe zingahambelanile ezabanye.
Yes, ithi khona thina ngumuntu osesiqintini sakoBulawayo ezalelwe khonaphana inkaba yakhe koBulawayo. Hayi umuntu ozafika afike lesiko lakhe azele nalo kwezinye indawo kusuka kuchithe imvelaphi yethu. So thina njenge-civic organization group elwela amalungelo amasiko yikho sithe khona hayi ungono semthethwandaba ngoba lapha kukhanya sokuphambaniseka sokumotshakala amasiko ethu asefakwa kwesinye isigaba esingasikhangelelanga.
Abanye bathi lokhu njalo kungani kule nketha bechabe.
Thina when we took this issue to the courts asizange sithi khona sihambisa umnumzana uGambarami ngoba engumhlobo othize. Hayi sina sithe khona ule criminal record.
Ye, kodwa lapha uyathi ukuthi ngabe ngumuntu ozwisisa amasiko endawo lokhu akusahambelani lomhlobo womuntu na.
Hayi singakhangela uBulawayo kumbe asithi isizwe samaNdebele. Isizwe samaNdebele singumbuthwa sibuthwe ngemhlobo emnengi. Kulamanguni, kulamakhalanga, kulabaningi, kulamaXhosa, kulani, kulamaTonga, kulamaVenda. Ke sithi phakathi kwalaba bantu abavele beyinsika yakuleyo ndawo akube yibo abakhokhela endaweni yakibo. Hayi ukuthi umuntu mina sengizavela khona lekhathane eMozambique ngisithi sengizokhokhela uBulawayo. Akunabantu yini ngoBulawayo.
Sebebaningi abantu abavela phandle kwedolobho lakoBulawayo, ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Abantu laba bavele balelungelo lokuthi bangahamba bayihlala lapha abafuna ukuhlala khona. Njalo sebesiba labantwana kuyona leyo ndawo. Akukho phela ukubavimbelayo ukuthi bencintise ezikhundleni.
Lokho vele asikho emgogodleni wakho njengo 1893. Thina esiza kwenza kuphela yikudefenda i-cultural background eyesizwe sakomthwakazi. Ngasikhuluma isizwe sakomthwakazi asikhangelanga eBulawayo kuphela, sikhangele indawo eziningi. And this is a lesson we are sending not only to Bulawayo people, not only to Mthwakazi, because we believe ukuthi Mthwakazi is a nation within a nation, but to the nations of the world, ukuthi hloniphani abantu abakuleyo ndawo. Njalo ngokubahlonipha, the greatest instrument ongayisebenzisa ukuhlonipha abantu laba yikusebenzisa kokheli ezivele zilembali enhle kusukela emuva, esingathi ngesilungu yi-historical background ecacileyo ebalulekileyo. But in this case uKambarani eyakhe kayicacanga ule criminal record.
Lo ngumnumzana Donald Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Ubexoxa ecingweni losanekile Mhlanga we-Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze uchothozwe nguhulumende weZimbabwe, awusoze wekele ukukhuluma nxa uhulumende engaqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engahloniphi amalungelo akhe. Emazwini awethu leizolo, ummeli walumanyano eZimbabwe umnumzana Timo O'Connor uthe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu okuqhubekayo. Kulezi nsuku uhulumende utshona esola umanyano lo lamanye amazwe athuthukileyo afana leMelika leBhilithane esithi ajonge ukumgenqula esebenza lebandla leMDC. Kodwa umnumzana O'Connor uthi lokhu kungamanga. Wengeze wathi lanxanje bebezimisele ukusebenza lohulumende weZimbabwe kunhlelo ezitshiyeneyo zentuthuko, ngeke bathule bakutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo yabe European Union babunkomo okwenza ukuthi badonseke kuzo inkulumo ezifana lazo nalezo, noma bathola sebengenela inkulumo ezifana lazo nalezo kungenxa yokuthi bona yibo ama-custodians, noma mhlambe ngithi yibo abakhangelane kakhulu lokubona ukuthi ilungelo loluntu liyahlonishwa. Yingakho okwenza ukuthi nxa kusenzakala izinto ezifana lazo nalezo, okungaphathwa kahle kwabantu yiko kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunga noma abakubona kusonakala, njalo kuqekelela phansi ulungelo loluntu.
Ngokubona kwakho Dube, bengaba sebezisola yini abe EU ngokusekela uMnangagwa, ngoba sibone bezisondeza kakhulu kuye ngemva kokugenqulwa kukaMgabe?
Ngemva kokugenqulwa kuka Robert Mugabe esikhundleni babunkomo, abe-European Union into esiyibonileyo kade bezama ukuthi bayenze ukuthi bayakhe ubudlelwano obuhle lelizwe laseZimbabwe, ukwenzela ukuthi baqhubeke njalo bavuselele njalo lokuhwebelana kwabo, ngoba besazi ukuthi ziningi izinto abangazithola elizweni laseZimbabwe ezingabhoosta le-economy ye-European Union. Kodwa osekusenza ukuthi bahlehlele emuva ukuthi umthetho sisekela we-European Union awubavumeli ukuthi basebenzisane bahlukane noma bagwebelane lelizwe mhlambe elilempawu zokuhlukumezeka kwabantu lokwesithi ngama human rights. So yikho sokusenza kathesa ukuthi ngenxa yokuthi kulama reports ezinto ezilokho ziqhubekela phambili zisenzakala ezingamiyo ezitshengisela ukuhlukuluzwa kolungelo loluntu, yikho sokusenza ukuthi abe European Union bagcine sebehlehla ukungathi abasalungisi kuhle indlela abafana ukuthi balungise ubudlelwane labo lelizwe leZimbabwe.
Khona ukwephulwa kwamalungelo okukhulunywa yi-European Union, lokhu ukubona kuphazamisa na imizamo kaMnangagwa yokudlelana kuhle lalumanyano?
Ukwephulwa kwelungelo loluntu babonkomo okukhulunywa yi-European Union kuyaphazamisa kakhulu inkulumo noma ngithi ukwakha ubudlelwano obuhle lelizwe laseZimbabwe. Kakhulu ngikhulumela ukuthi yona i-European Union ngokwayo ile mgomo eyibophayo ukuthi izimiso zayo ngeze ukuthi akufanelanga bahwebelane noma bayakhe ubudlelwano obuhle lelizwe abalaziyo ukuthi alihloniphi ilungelo loluntu, ngoba ilungelo loluntu yinto yokuqala kakhulu eyiyo abayifaka phambili kungakayiwa kwezinye inkulumo abayifaka phambili ukuthi abayiqakathekisayo kakhulu iphecele zincanga ngayibeka ngaleyo ndlela. So yiko okwenza ukuthi kubonakale izinto eziningi noma ngithi kuyiphoqelele i-European Union ukuthi ingasacathuli ngendlela mhlambe ebifisa ukuthi ngabe ihamba ngayo. Isekusenza ukuthi kulokuthi inkulumo ziqhubekele phambili, isekusenza njalo ukuthi inkulumo zibuyele emuva ngenxa yokuthi kulama black dark areas nalawo akhulunywa i-European Union ukuthi kufanele ukuthi kuqala kuklinwe kube mhlophe kuyo yonke into andubana ukuthi baqhubekele phambili noma bayakhe ubudlelwano obuhle.
Umnumzana Difa Dube ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo, sixoxelaye ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umculi owahlabela ingoma ehaya umongameli Emmerson Mnangagwa ethi idiphe u-Admire Sanyanga umiswe phambi komthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokudlwengula. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi isinothi esasisebenzela ugatsha lwezemithelo olwezimra umnumzana Kennedy Elisha Nyatoti yena owabotshelwa amacala enkohlakalo usebalekelwa ngunkosikazi wakhe esithi akaziphathanga. Lokhu kuvele emthethwandaba lapho umkakhe asefikise khona amaphepha edinga ukuchitha umtshato. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ivuka njani maZimbabwe amahle, ivuka njani Studio 7. Mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngiseWanda. Namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu uPresident wabantu uNelson Jamisa, ngibonge wonke ama-civic organization, ngibonge bonke abalwela ilungelo labantu, ngibonge njalo intatheli zindaba. Ngisithi siyakwazi ubana kunzima ukuphila elizweni laseZimbabwe, kodwa hayi madoda, ngiyathanda ukulikhuthaza kubana yalani ngilwela abantu. Kusasa iZimbabwe izakhululeka. One day iZimbabwe izakuba ikhululekile. Ngiyabonga kakhulu ikwenzi lakho. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakwaMthakazi. Sibona ngathi uyasilungila wena mdakagugu. Hampu kamba lami bathi hambani yini undiweni bakhululeka. Ungathi kuzosilungile kwaMthakazi nje kuyasa. Indonsakusa iyasho ukuthi indlela ikhona. Sazohamba kahle. I promise you.
Sanibona ni Studio 7, igama lami ngosibusiso. Sacela nje ukuphotsela amabili amagama. Tavengu nguphetheyo engicabanga ukuthi usenhlizweni yami ludaba luka Mr. Kambarame. Mr. Kambarame angazi ukuthi into ebuhlungu kuye ikuphi. Ngoba manje akekho umuntu omlwisileyo, akekho umuntu onjani, kodwa ke okusalayo ukuthi uKambarame fanele yena ahlale phansi azibuze ukuthi kanti la azalelwe khona akufuneki yini ukhansela o edrobheni lakubo akufuneki yini umeya. Azithathele isinqumo nje ukuthi ayivotelwa mhlawumbe uma efuna uba ukhansela oebe umeya akaye edrobheni lakubo, uma efuna ukuba ukhansela akahambe endaweni yakubo ayokwenza lokhu. Ngibona ngathi kuzokuba lula kakhulu ngoba iBulawayo angiboni ukuthi uzalelwe khona, yindawo yabanye abantu kufanele mathuba abanye ukuthi ngabe ngapho deputy mayor kundawo lapho abazalelwe khona. Yikho nje engiphetheyo ubaba uKambarame angasihluphi nje, akaziyela endaweni yakubo engalwisani nomuntu, afike lapho afune leso sikhundla asifunayo uzosithola.
Mina ngumakhubo Mahlaba ngapha eJohannesburg. Isixwayiso sami kulaba bantu abathi abantu babahlangane emapaki ngomgqibelo besenza amacebo okuzivikela, ngithi sibi leso senzo. Uma abantu behlile ukuzivikela ezweni lakibo eZimbabwe babalele beze bezehlile eSouth Africa ngapha, kwinto abangazivikela khona ezweni labanikazi, abantu bakithi mabangayengwa, mabalindele umthetho uthathe indawo yabo, hhayi ukuthi bazame ukulwisana labanikazi belizwe. Ngeke kubalungele lawo ama-South African engalwisa abantu, ngoba laba bantu bahlala ezindlini zama-South African, abahlali ehlathini, abahlalisana ngokuthula.
Manje namanje alayela abantu ba-Studio 7 ngoba ngumntwana wenhlabathi nje, ngibuye ejawunda mina kodwa ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Igama lami ngilisho ngoba kwaziwe ukuthi kusasa mhlawumbe ogawule nabangani bakhe sebengangilandela bezezithola la eJozi, abateji abantu bezani, ngoba yonke indawo bahamba befaka iy'mpimpi zabo lapha nala. So noma uhambe egwasini noma ukufa akusathembi muntu eseceni kwakho ukuthi kazivele ngumuntu onjani. Ngithi mina indaba le abasola bona abantu kuthiwa amaoveti, akusibona amaoveti laba, laba nabantu igugrawundi yiba ivele bebulala abantu ngestrategy yabo. So bayenza nje bathiwa ngamaoveti, ayikho into enjalo. So ngithi into le kayipheli, babhekile laba bantu sasa kuyeza nakuye, abawuyekele omkhulu. Ngiyabonga abantu ba-Studio 7.
Bonani basakazi abahle, ngikhuluma nomncubenzi endaweni yase-South Africa. Mina ngithanda ukudlulisa lokho okusenhliziyweni yami kwamanje mayelana ngendaba esiyibonayo lapha endaweni yase-South Africa. Ma ngibhekile ngibona singasaphephanga kuleli lizwe, ngoba abantu bala e-South Africa abanye bakhona bayenza ubugebengu. Ngathi lo hulumeni uyabavumela ukuthi bahlasele abantu okuthiwa ngabantu bokufika. Kumanje nje amakula abalekile, wonke amakula lapha lasemalokishini asukile ahamba kwezinye indawo, bahamba le mpahla zabo bevala besesabela ukuthi bazathathela into zabo. So ama-South Africans ale problem yokungafuni ukusebenza bese begxeka abanye abantu abazisebenzelayo, abangajontshiyo, abangawoniyo, bona sebajwayele ukuqhwaga izinto zabantu. Kumanje nje njengoba besithi bafuna ukuhlasela abantu bokufika ngezi-2 zikaSeptemba, kuyabonisa ukuthi bafuna ukuqala into yabo yezenofobia. Kodwa uhulumende uthulile ngakho, naye ukhanya uyakusapota. Angazi ukuthi kumbuza kuqala kusukuma mase bewonile bamosha into zabantu, eqala ukuthi oruya babopha kumbuya babopha kumbuya babopha esiyabadedela, kodwa abantu basebehlukumezekile. Cela ukuwawonisha ama-South Africans, le nto abayenza izabahlupha kusasa, ngoba impilo kayipheleli lapha. Ngomunye umnyaka bazabe yibo ababhace kwamanye amazwe bazathola nzima, ngoba kumanje nje uma bengayenza le nto le kuya kumele ukuthi wonke umuntu we-South Africa kwelinye ilizwe naye abuye elizweni lakhe, namabhizinisi abo abayenza kwamanye amazwe asuswe, ngoba bona nabo kabafuni umuntu oyenza ibhizinisi ezweni labo, ngoba behluleka ukuzenzela sebefuna ukuthathela abantu izinto zabo. Kubalulekile kakhulu lokhu amaZimbabweans alapha e-South Africa libe careful kakhulu, ikakhulu endaweni yase-Johannesburg, yikho la kuqala khona umsindo lo. Khanya uhulumende laye uyabayekelela, benza izinto ezingalunganga. umuntu angazwe evuka iphuphe ukuthi ecabanga ukuyenza enye into engalunganga uyazenzela ngoba kukhululekile. Hayi, asazi ukuthi kuzohamba njani njengoba kuthiwa kuyahlasela abantu bokufika. Yebo, ngicela i-United Nations ingabe iyafaka isandla, ifake ilihlo kakhulu ikhangele. Ilizwe leli selifuna ama-sanctions, lifuna ukufakela ama-sanctions, likhithwe la ku-African Union ngoba kalibambananga lamanye ama-Afrika, bahlukumeza amanye ama-Afrika.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imilayezo yabo ngeyabo kuphela, kayilani lokwenza le-Studio 7. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Yemen sekhuthaze ele Saudi Arabia ukuthi likhuze ele United Arab Emirates lona eliphatheke empini eqhubeka ibulalisa abantu abanengi kwele Yemen. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kwele Uganda zithi kulesizalwane sakwele DRC esise-Uganda okwamanje esileminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye esihlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola. Umkhuhlane lo usubulele inkulungwane zabantu ezifika phose ezimbili e-DRC kusukela ngomnyaka odluleyo. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili khonapha eMelika. Udaba lokuxotshwa kwabo kuza abangela amaphepha okuhlala ngokusemthethweni kwele Melika luqhubeka lusegudwini. Uhulumende kamongameli Donald Trump ecothozwa ngabanye ngokuxotsha ngitsho labantu abagulayo abaphila ngokutshona besezibhedlela. Baphezu kwezigidi ezilitshumi abakwamanye amazwe abahlala eMelika abangela maphepha okugoqela abeZimbabwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson ngalolu daba.
Nginasinazelela iningi labantu laba abaphiwe amalanga okuthi ngisifuna ukuthi ngolanga olungaka obusuthele imithwalo yakho usuhambile. Iningi labo nginasinazelela ngabantu akade benikezwe imvumo thize yokuthi babe lapha. Kanti-ke nxa sesikhangela-ke umnumzana uTrump leqembu lakhe sebengathi bafuna ukwesulela ubugebengu kuleli lizwe ebantwini bokuza, kanti ubugebengu bona bebuvele bukhona. Ngibona ngathi mina kuyikwehluleka kwabakhokheli lapha ukuthi ngeke kulungiswe ezomndeni welizwe laseMelika. Base besesulela-ke bengithi bagcone abantu bokuza kuthiwe yibo abeze lalokhu lalokhu. Kodwa-ke kunanzelela-ke futhi-ke yibo abantu abasebenza kakhulu imisebenzi le engathandwa ngabantu abaningi, imisebenzi enjengeimisebenzi yemapulazini, imisebenzi yokwakha u-construction lapha, kugcwele bona bodwa imisebenzi engafunwa izizalwane zalapha. Ngakho laba abantu beza lapha bebona lawo magcone, angiboni ukuthi kuhabe kulungile ukuthi baxotshwe kabuhlungu kanje laba bantu ngoba futhi yibo abasebenza njalo futhi lezindlini and bawuphethe nomsebenzi. Ungananzelela futhi njalo izizalwane zalapha ezithize eziningi kakhulu sezike zakubika lokho ukuthi abantu laba bokuza abantu esithi bona kabaphume kuleli lizwe bathole imithwalo yabo, nxa kungenzeka bake babeke ipikile fosolo phansi okwelanga elilodwa izweni se-Amelika lingama lithi mpo.
Bakhona abanye abalabantwana abasezibhedlela, ukhona omunye ophume emaphephandabeni olomntwana obulawa yikhensa la kuthiwa kumele abesephumile waphela kuleli lizwe lo mntanakhe. Ungathini ngodaba olunjalo?
Ngibona ngathi lokhu yikungahloniphi ubuntu ukuthi phecelezi ngesilungu i-humanity. Kufanele thina sinanzelele abantu isimo ababe bekuso, yebo singathi abakusiwa bakuleli lizwe kabaphume babuyele emazweni akubo, kodwa ngiye kususa umuntu egula uthi wena kahamba uzohamba kanjani egula, umuntu usesibhedlela udinga ukunakekelwa ngesikhathi sonke, wena uthi kahambe. Ngibona ngathi laphana usungasahloniphi impilo nje, usungasahloniphi imvelo ngoba uthi lo muntu kahle phela.
Izizalwane zeZimbabwe zikhona yini ezizithola lazo zisesimeni sokuxotshwa kuleli lizwe?
Akekho engathi ngiyazi yendaba kumbe sengizwile ukuthi kukhona othile, kodwa siyakwazi ukuthi bakhona labantu abelizwe lakithi abakhona lapha abangelamaphepha, labo ngeke bachiywe ngaphandle. Kodwa kungaba lo sindo ababalalo ngoba sibona ngathi umkhulumende kaMnumzane uTrump le ayizi lapha, ngathi bakhangele ikakhulu iziphephelo ezisuka ngapha kule South America kakhulu.
UMnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Lakhithon ngasana kwenzenjani igaze Morogoro waphenjwa ngoba nomlilo waseNtumbane yabhalwa kutheni grand plan. Ukhona okunuka santungwana ngendaba yama distance, ikuliphi ikhabothi idumbutshena reporting yadalwa ngubani moment of madness, bangaka babulawa yigugurawundi baboshwa yini ababulalayo sebabuya na abanyamalalayo asabuthwa yini amathambo emigodini yasihlanganisa yini isizwe unita koti, iphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Isaphu yayibulewe noma yayizifele ebalekela ngilandise wayewonene umqabuko babotshwa nje badleni kabani udabenga lo masuku unkala wabugeza baphela na ukundebele yinja eyabulalisa usidini malunga yagcina ibonakele nam balihlifiza yini ikhanda lecobra ababelitsho sezizazi ingane zasempumalanga ukuthi lini distant, ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezinzweni. Benziwana abalahla licala kuyilovel skandali, i-esaph yayithi benze nobaba, seyathuthukiswa yini mathebelelendi, isifundwa yini imbali yeziprayizi kolweni, ziyozihlonitshwa ngokulinganayo na indima eZimbabwe, zilokhu ziqala ngalimi lunye na indaba zelizwe, selikhulunywa yini iqiniso emsakazweni, ngobani abadlala kumahlolanyama, isatholakala yini ingwe emadlodlo, ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezinzweni. Zingenaphi ingane zeZimbabwe empini yeCongo, selaziwa yini inani labantwana abafela khona, aphiwa bani amadayimani akhagwa khona, asingenela noma angeniswa emapulazini amawoveti, asekwazi yini ukulima kwenelisa isizwe, asayithola yini imisebenzi ama-green bomba, bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile, sezakhiwa na izindlu ezadilizwa ngumrambatsinwa, yoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kulimpopho, uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya, kuphenywa nini ngabahlwengula endleleni bebalekela eSouth Africa, libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni, ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Yizwe bani elibalekelwa iziphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani, axoshwa yini amatisha abafundi besala. Basayelwana bamaqembu afikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende, bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe, ziyofunda nini ingane zabafelokazi, bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa, ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Kwethu inkondlo kayitolikwa ngubongani Ncubeke lo esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngenkondlo ethi ngibhace ezizweni. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqomo se-High Court esokususa umnumzana Tinashe Kambarami esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakoBulawayo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nantambama phela. Isiqalileke eyami impela viki asifeni sonke ngolwesibili. Ngeviki ezayo livalelisayo Montungamilinkomo.